Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo, obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwamagesi, amanzi lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela, lokhu ngikutsho ngoba ungabhoda izitolo nijikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokufuthiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo umthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So there are qiniso, whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka zile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga, ezokuntontsha kwabantu bezanu okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla le-MDC.
Kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation, ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathesebhoda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar imali, nxabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ekuthatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokho ibhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID lamapholisa ebhodi lokho bebhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga, lokho kukhwela lokho ku-900 something i-US dollar lokho ku-50 something i-rand, akula kumehluka kwehlanga lutho.
UMnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi na yini, ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona ulimi wethu ube ngcono kusasa, ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhuba yethu yama-black market rates nalana sezikhizima ezitaladini zari kwe-trade gold nakuwo-Fort Hare eHarare ngale sesisenza kolokwana isikwenza yikuzivulala sodwa lokwana asho ukuthi nentetho yazisayisila omunye umuntu siyabe sizivulala thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu, ngoba lako futhi kuzakuletha kusasa, ngoba nto yabona thina kathe siyivila ama-export ebesenzima ukuba yenza ngoba ebedula kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe ne-US dollar. So ayibona ukuthi uthi exporteli South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha, so kusuka kube nzima. Manje singaba le dola lethu so kuzaba lula ngoba lathi sebenze singena within commodities range nalantuna siyabe sithirate imali yethu ne-US dollar, okusenza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engahamba-ke iyobhadala ozeka, iyobhadala ofuyeli imphuphu yokudla nxa kule ndlala njengakathesi kuvela ukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe u-finance minister esokuthiona asikhipheli imali ezaphandle isebenzise eyala.
Usiba Lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe Umnumzana John Mangotya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi.